kodwana noma nje ingelinye lamazwe amukela inani eliphezulu lesebenzi esiphuma kakhulu emazweni awumathelwane belingelamthetho okhangela amalungelo ezisebenzi lezi, inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Human Rights Council yanikeza iBotswana imali engaphezu kwesigidi samapula i-1.3 million ngomnyaka ka-2015 uze kusungulwe ukulotshwa komthetho ezisebenzi zokuza i-migrant workers policy. IBotswana ilobele i-United Nations ngaphansi komhlangano osaqhubeka eGeneva kwalesi talenti ukuthi izimisele ukuphetha uhlelo lomthetho ngesiphangiphangi. Umphathintambo wogaza olubona ukungena lokuhlala kwezisebenzi ezivela kwamanye amazwe umnumzana Edwin Batsu useGeneva lapho ajele khona umhlangano we-United Nations Human Rights Council Universal Peer Review ukuthi basendleleni ukuloba umthetho ovikela izisebenzi zokuza. AbeZimbabwe kwelebhotswana sebawamukele lo mthetho abanye besithi kade wawufunakala ikakhulu kukhangela ukuthi kade kusetshenzwa kungela mthetho obavikelayo.
It's a good development ngoba this will go a long way in protecting rights of migrant workers. Ngoba as we speak akula mthetho obavikelayo kumbe ocacayo ukuthi kumele baphathwe njani.
Umnumzana David Ndlovu okusifundo zokuba ligqwetha elwela amalungelo oluntu uthi laye uyawamukela lokhu.
It's a move in the right direction, particularly to thousands of Zimbabweans abasebenza eBotswana. In light of former cases, our ill treatment. Kumele kube clear ukuthi amalungelo awo yini.
Umhlangano obanjwe eGeneva ophela ngempelaviki uzakhanela isithembiso esifana lasona lesi seBotswana esi-migrant workers policy kanye lezinye eziningi ezivela kwamanye amazwe. Amazwe angaphansi kwenhlanganiso ye-United Nations azathola amathuba okubuza imibuzo ngenhlelo lezithembiso ezenziwe ngamalunga atshiyeneyo. Olunye udaba eleBotswana ekhalelwe lokuthi liphendule umbuzo phezu kwalo ngolokho esicula kwesigwebo sokulengisa. Ngumathini Ngwenya owendaba zestudio 7 ngisabron kweleBotswana.